Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 19 Mbimbitho 2021 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi abantu asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 sebezinkulungwane ezine 40,000 selokhu kwaqala ukuhlatshwa abantu kumaviki phose amane asedlule. Sokuqhamuke ingxoxo mpikiswano ngodaba lwegugurawundi enkundleni zokuxhumana kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party.
Yindaba elokhu isalenge emoyeni esadinga ukuthi ilungiswe, njalo inkokhelo yayo izokuba yikuthi umthwakazi aphiwe uzibuse wakhe.
Umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti uthi ukuxotshwa kwakhe edale lephalamende kujonge ukumisa ukuphenywa kokuchaphazwa kwemali kahulumende kade ephatheke ngakho.
Ubunzima obukhona ukuthi investigation enjengaleyo enziwa yiParliament kuyabe kulama political players amaningi ayabe engafuni ukuthi into ziphume egcekeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ubikwa elokhu emadolo nzima kuyahlatshwa ijekiseni ye COVID-19. Sokulabantu abazinkulungwane ezingamashumi amane 40,000 kuphela asebehlatshwe ijekiseni leyi selokhu kwaqala uhlelo lokujova ijekiseni ye COVID-19. Amanye amazwe ahlaba abantu abafika phose isigidi ngenyanga eyodwa. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulomuntu oyedwa obhubhileyo ebulawa yi-COVID-19 izolo kuthi abafika phose amachumi ayisithupha 69 bathelelwa igcikwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abedlula amachumi amahlanu 51 abalaliswe ezibhedlela ngoba beqinelwa yi-COVID-19. Labayithoba munwemunye 9 abagula kakhulu. Ababili babo bengabagula okokufa. Sebeyinkulungwane eyodwa lengxenye 1509 asebebulewe yi-COVID-19 elizweni selokhu igciwane le-coronavirus laqhamuka nyakenye. Kamke ingxoxo mpikiswano ngodaba lwegugurawundi enkundleni zokuxhumana iTwitter neFacebook kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ngeviki edluleyo. Abanye baloba besithi injongo yemthwakazi lenketha ebetshabi ngoba bafuna ukwehlukanisa ilizwe baliqume phakathi. Amalunga emthwakazi ayisithiyagalolunye abotshiwe ngeviki edluleyo njalo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namhlanje ukuzwa ukuthi isicelo sokukhululwa ngemali yesibambiso sizavunywa na ngumantshi. Kukhangelelwe ukuthi bayabe sebehloliwe ngabezempila kahle njengokunqunywa kukamantshi ngolwesibili. Kuyindlela yokubona ukuthi balimala okunganani baze batshaywe ngamapholisa esitokisini. Ababotshiweyo betheswa icala lokubangela udlakela bephandle kwenkamba yamapholisa yeCentral koBulawayo besola ababesithi kuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo ngamapholisa amlanda phakathi kwamabili ehlomile kodwa bamswela kuze kube namuhla akwaziwa ukuthi uMoyo ungaphi. Ngemva kokubothwa kwabo iningi elalingazi ibandla lemthwakazi ikakhulu elingaveli esigabeni seMathebeleland lasola injongo yaleli bandla eyokuthi kufanele isizwe sikamthwakazi sehlukaniswe lelizwe leZimbabwe sizibuse. Abanye bathi imbangela yalolu bandlululo lwabantu besigaba seMandebeleni ludaba lwegugurahundi okukhanya ingani abanye bayalusekela ngoba bengafuni kukhulunywe ngalo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomunye obelandela lingxoxompikiswano umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amadoda esintwini ikakhula njengabo Paul Swela baya gadla mpela ngezikhahlo ezinkulu ukuthi kuzwakala ukuthi le ndaba yokubhujiswa kwabantu besiNdebeleni ngegugurahundi yindaba elokhu isalenga emoyeni esadinga ukuthi ilungiswe njalo inkokhelo yayo izokuba yikuthi umthwakazi aphiwe uzibuse wakhe. Yebo, abetshabi bayaphendula iningi labo babonisa ukuthi bavumelana nokuthi lokho kwenziwa nguhulumende kaMgabe belabo Mnangagwa labo Sekeramayi labo Chiwenga bekwenza bebhubhisa isizwe sesiNdebeleni ngabo 1983 kusiya kubo 87 yinto nabo abavumelana nayo. Yikho ke engakutsho mina ukuthi inkulumo njengale kumbe imibono enjengale ebonisa ukuthi abantu besitoleni mase kufika entweni enjengegugrawundi bonke bayabuthana baqoqane bakhulume ngazwilinye babonise ukungazwelani labantu besiNdebeleni kulokho kwabehlela ngaleso sikhathi. Yikho ke inkulumo ezilethwa ngabantu abanjengabo Paul Swela besithi akuhlukaniselwane imiganu, abanye baphakelwe bodwa nabanye baphakelwe bodwa ngoba amazwela avele athi ethunjwa ngabamhlophe ngo-1890 nango-1893 kuhlukaniswa iminyaka emithathu ayivela ngamazwi amabili ahlukeneyo. Yikho ke ngithi ke mina ngibona sengathi labo abathi umthwakazi mawuhlukane namanyala asebuchabi kungathi impi yabo bayiphake ngeliphezulu kakhulu. Yikho ke ngibona sengathi bangayinqoba ma beqhubeka ngaleyo ndlela.
Singathi uhulumende uluphethe njani lolu daba, uhulumende lo ozithi mutsha, ngoba sibonile izolo likabula umongameli Emmerson Mnangagwa esithi udaba lolu luzaphethwa ngemfanelo kuzagejwa amathambo angcwatshwe kutsha.
Awukho umahluko ophakathi kukahulumende kaRobert Mugabe nohulumende kaMnangagwa, into nye. Kanti angithi bebekwenza bendawonye beqeda abantu besenza umbhuqazwe, uMnangagwa benguye uminister we-state security, uMgabe kunguye uprime minister ucommander in chief engumlawuli webutho. Yikho ngithi umahluko kawukho. Yebo, uMgabe wathi wayehlanya wayephambene ngaleso sikhathi, uMnangagwa uthi konke lokhu makuthanyelelwe ngaphansi nje kwesicabha kube into ekhohlakalayo. Abesegijima abutha abantu abazokuba izikhothamathe zakhe azama ukuthi avumelane nabo ukuthi kubuthwe amathambo abantu ababulawayo afihlwe, bavala abantu amehlo bababhade ngodaka kube sengathi indaba ilungisiwe besitsho besithi mfe. Yikho-ke asimelanga vele simlalele uMnangagwa noma engaze afika akhulume afekethe athini. Lindaba asoze sitshelwe nguye thina ukuthi siyilungisa njani, njalo asoze sitshelwe nguye ukuthi iphelile. Akukho lechabi elilodwa omele isitshele ukuthi masiqhubekele phambili simove on, ngoba umuntu olecala ngeke akwazi ukutshela lo amonileyo ukuthi axole noma ayiqede kanjani indaba. Akukho lokho. Yikho ke sizokwephulela isikhuni endlebeni siqhubeke sisilwa ngendaba yegugurawund size sifike lapho thina esisuthiseka khona ukuthi okwamanje sesihlawulekile.
Lo ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi yecubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi luyalungisiswa ngoba wabumba ikomiti yokukhulumisana umlotha, Peace and Reconciliation Committee. zikamongameli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti uthi ukuxotshwa kwakhe edale lephalamende kujonge ukumenqabela njengomgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezemali ukucwayisisa ngenkohlakalo ekungatsha zikahulumende. Ubiti utshele iphephandaba le-Daily Maverick ukuthi ubesevele ememe umgcinisihlalo wezesa uMnumzana Sydney Gada ukuthi azochasisa ngokupha umsebenzi inkampani yesakunda ukuthi yenze umsebenzi wokugaya amandla kagetsi edema kungasetshenziswanga umthetho wethenda. Ikomiti kaBiti imise uMnumzana Gada phambi kwayo ngeviki edluleyo mayelana ngalolu daba, kodwa wangabi lempendulo ezicacileyo. Lokho kwenze uBiti amlaye ukuthi ayedingisisa lezo mpendulo aphenduke lazo ngomvulo. Kodwa uBiti waseqotshwa edale lephalamende ngolwesibili. uBiti uthi njalo ulobufakazi benkohlakalo kungatsha ezimbalwa zikahulumende kade semelele ukubethulela idale lephalamende. uBiti lamanye amalunga e-MDC Alliance amahlanu axotshiwe kuleli dale libandla labo lakudala ele-People's Democratic Party. Yoke umsebenzi uBiti labalwela ukuqeda inkohlakalo abathi ulakho ukuphazamiseka ngokuxotshwa kwakhe. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kutshera ukuthi ubona uGada ephenduka lempendulo acelwa ukuthi aphenduke layo na.
Ngokubona kwami kuzaba nzima sibili ukuthi iParliamente izuze impendulo eneleyo kuvela kuzesa lamanye amankampani anjengalawo, ngoba inkohlakalo leyi ayiqaleli khona ezesa, iqalela phezulu. So kungenzakala sibili ukuthi iParliamente ngeke yathola impendulo efunakalayo, kodwa kumele siyincome iParliamente ngoba ifuna ukuthi iphendle idingisise. Lokho kuyinto eqakathekileyo kakhulu njengoba bangaba representatives abantu, so kumele benze umsebenzi wabo. Yiwo umsebenzi siyabe siwukhangelele ukuthi benze eParliament ukuze sibe kwazi ukuthi izimali zethu, ngoba lezi izimali zama-taxpayers eziyabe zisebenziswa, so kumele sibe kwazi sibile ukuthi izimali zangkhona zihamba kanjani. Njalo abantu kumele babe answerable nxa kuyukuthi kule nkohlakalo enzakeleyo.
Ngomvulo khonapho ubona uGada ephenduka le mpendulo zonke ezifunwa yile komiti yini?
Ubunzima obukhona ukuthi investigation enjengaleyo enziwa yiParliament kuyabe kunama political players amaningi ayabe engafuni ukuthi into ziphume egcekeni. So ukuthi singabona uGada ephenduka kumbe ephenduka le mpendulo ezisuthisayo angiboni kwenzakala. Ukhumbula ukuthi i-Public Accounts Committee leyo ike yazama ukuthi ibuzisise ukuthi imali ze-Command Agriculture zahamba njani kuma-officials esakunda, kodwa abatholanga lutho. So ngibona njengani izesa isakunda lamanye ama-companies anjengalawo kumele aphume egcekeni sibile ukuthi basebenzisa njani izimali, ngoba ayisizo zabo izimali lezo. Izimali zabantu ngama-taxes abantu, njalo abantu bayabe bekhangelele ukuthi kuzaba le ngqobela phambili le development, kodwa ngokubona kwethu izimali lezi siyabe zichaphazwa nje abantu bengazi ukuthi zahamba njani.
UMnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe. This is Wasipuma, a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba uhulumende usenelise ukuvuselela imigwaqo yendawo yemola Mahove leChalala eKariba ebesingasangeneki ngenxa yezulu elinengi kakhulu elibangele ukuthi abantu bengenelisi usuka emizini yabo. Ipepa ndaba le Chronicle lithi amapolisa akobulawayo abophe uJames Malolo wemzini weMthunzini obentshontsha inombolo zamakhadi ebhanga abantu lamankampani azivazele awakhe amakhadi abesesebenzisa. UMalolo ubikwa ubesentshontshe imali edlula ingxenye yesigidi $500,000. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Bona sanibonani bantu bakithi kanjani ngezindawo ngezindawo. Sithanda ukubonga iMRP mqondisi moyo ngelento ayenzileyo le. Ubonisayo ukuthi abantu bakithi uyabalwela ngempela ende uzimisele ngalento ayenzayo. Sengathi engalwa kanjalo le corruption le ingehla ngoba icorruption igula kulaba bantu abo Joseph Shuma la labo believe gawule laba nalaba abangela ngqondo abasaphota iZanu PF abantu bakithi. Imigwaqo yakithi yonke ifile ogawule nxa bekhuluma uzazwa ekhuluma ngento zeharali kodwa uthiya ukusemehlweni wakhe ukobulawayo lapha aphila khona. Umuntu onjalo ungambiza ukuthi ngumuntu olengqondo ezipheleleyo. I-corruption yonke idlule emehlweni wabo. Yonke into eyenzakalayo embi idlule emehlweni wabo. Ngakho ngithi i-MRP iyabonisa ngempela ukuthi izimisele ngale nto le. Abantu bayahlupheka. Ngakho ngithi ngibonge i-MRP ngomsebenzi wayo ebonisayo ukuthi iyalwisa, iyasilwisela isizwe semaNdebeleni. Ngamandla awo ngendlela abonisa kakho umqondisi moyo uyalwa ngempela ukuthi i-corruption le kayiphele esiNdebeleni. Sabulawa, abantu bakithi babulawa, lamanje kuyokuqhutshekwa futhi ngobubi lobu obe zakala kithi esiNdebeleni. Ako sithi phambili nge-MRP. Sengathi ngahlala esilwa ebabe kanjalo ngempela engabavumeli. Abantu besizanu lapha.
Studio 7 ninjani? Mbulisa bonke abasakazi nabalaleli be-Studio 7 ninjani nonke. Nami ngajabula kakhulu uma uthi lo mbiko wami ungasifakwa emsakazweni. Ngathaba kakhulu impela ukuthi uma ngafakwa emsakazweni lami ngikhala ngokukhalayo. Into ezenzayo iZanu PF ukuba iZanu PF ilobandlululo olukhulu kakhulu. Mina ngiyisizwe sakwaMthwakazi ukuba laba ababoshiwa kuMthwakazi abangalali abangavumi iZanu PF la mapolisa ngamapolisa eZanu PF akusamapolisa amapolisa avikela umphakathi, so amapolisa avikela iZanu PF ngoba kumele abavikela abantu abalapho. Abantu balimele manje basesibhedlele kodwa ke abavumele ukubethela i-treatment. Ungawumthetho onjani lo nto ejezayo ngoba amapolisa sesikwazi ukubana amapolisa akuselaphi ipolisa lebantu elivikela umphakathi, olipolisa elivikela iZanu PF akuselapolisa elivikela abantu, sekumapolisa eZanu PF. Ukuthi kwenzakalani loku basakazi kanjani? Bengicela ubana le meseji yami iziyofika nezindlebeni zakumnankakwa ukubana alungise izigwebhe zakhe azenzayo, aqondise konke akuqondisayo. Abamalungelo abantu siwafuna kakhulu, simhlungu kakhulu ngezwe elingela abalungelo abantu. Abantu sithwala kanzima uma usuyaripota manje emapoliseni ukutshaywa ngoba amapolisa la ngeZanu PF asho maphosa abantu asebenzela eZanu PF hayi umphakathi. Umhlungu kakhulu Studio 7 kakhulu kakhulu.
Salibonani basakazi bami abahle ninjani ngezindawo ngezindawo, hayi thina siyaphila. Siyabonga kakhulu kuzethulela izindaba. Mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala. Siyazizwa izindaba lezi zenzakala ekhaya. Amapolisa abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right. Lokho bebhizi bebachaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, bathathele batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhani. Amapolisa ukuthi ngana yenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Yazi amapolisa eZimbabwe, so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu labo besishonene, but eish, kwesinye isikhathi hayi, abanye abantu abakwazi ukubusa shame. Le nto le isi out of order le. Please abazame ukuzinuka amakhwapha laba bafowethu laba bangamashona laba basesipholiseni laba. Bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe nesikolo mani. Hayi, ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than le nto abayenzayo le.
abantu babhizi bahlukunyezwa, abanye babanjwa inkunzi, abanye bathathelwa izimali, ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu, bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabaya khona. It is wrong, man. Hayi, iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga, izilungisa buswa nje lishona. Ah, kuzoba nzima ukuthi be right nje
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe, uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle, but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi. Le nto eyenzakala eZimbabwe leya, this is out of order, irongo kakhulu. Amapolisa ngana busy, abantu ba busy batshontsha izinkomo zabantu, batshontsha imali, babamba amabhenki, inkunzi, bayenza yonke into. Imisebenzi wamapolisa lo, imisebenzi wamapolisa lo, ukuthi ngana mapolisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisebenzelayo abangalacala. Bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shi kwezembuso wazingane, sokungamasotsha asisakwazi, ngamapolisa kumbe ngamasotsha asisakwazi, because indlela abayenza ngayo, hayi bafowethu lina besesishoneni, please ngicela nikele izinto kwamakhwapha mani. Hey, lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu, kuzaphela lokho okuyinto kwenu likwenzayo lokho. Ngelinye ilanga kuzadlula lokho okuyizinto lokho. Ayikho into engapheliyo, inkungu ayizikhala kakhulu isizadabuka.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, lisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela lisithumele imlayezelo emfitshane ukuze senelise ukudlala yonke, njalo lingathuki bakithi. Lisikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zithi kulendizamtshina yebutho eyohlobo lwehelikopter ewileyo kwafa amasotsha ayithoba munwemunye. Ibutho lePakistan lithi lifuna ubudlelwano obuqinileyo lele India umakhelwane walo ohlala elwisana lalo kubangwa umngcele. Kwezemelika, ingcwethi zenotho zithi uhlelo lukamongameli Joe Biden olokuvuselela umnotho welizwe ngokupha abantu imali luzaphumelela. Phansi kohlelo lokuphathisa isizwe ngomonakalo we-COVID-19, izimuli ziphiwe imali edlula inkulungwane lamakhulu amane ngamunye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Ukunikezwa kwabantu komphakathi kwele Amerika nguhulumende izimali ngaphansi kwe-stimulus yinto enhle kakhulu eyenziwe nguhulumende ukwenzela ukuthi umkhonomi ungadistabilizeki, ngoba sibonile ukuthi igciwane leli le-COVID liyenze ukuthi abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi. And ukuthi uhulumende atshengise uthando ebantwini esizweni ukuthi abancedise ngesikhathi lesi yinto enhle kakhulu, yinto ebukekayo, and yinto ezosiza kakhulu ukukhuphula umnotho welizwe. Mase siya elizweni lakithi leZimbabwe, angiboni uhulumende engakwenelisa lokhu, ngoba okokuqala uhulumende uhlala ekhala ngokuthi akalamali. Engumuntu ohlala edinga izimali kwamanye amazwe, noma nje sisazi ukuthi iZimbabwe lilizwe elinothileyo kakhulu, just nje ukuthi i-mismanagement, le-corruption ekhona, ungathola ukuthi uhulumende weZimbabwe instead of ukuthi ancede abantu, asize abantu, bona i-leadership yibo abazisizayo, ngoba inhlungu ezizwiwa ngabantu phansi abazinakeleli. So bekungaba into enhle kakhulu ma uhulumende weZimbabwe ebengacabangela abantu, ngoba siyazi ukubana i-unemployment rate eZimbabwe is over 90%. Abantu abaningi badependa ngokuzisebenza bethengisa emsikeni. So bekungabasiza kakhulu, ngoba khona manje ngama-lockdown abakwanisi ukwenza lokho.
Ungasitshela ukuthi nxa ukhangele ikakhulu ezomnotho welizwe leMelika ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19, ukudubeka kwakhona kuyafana yini ngesikhathi kungela bubhano lolu?
Ngathi mina ukudubeka bekungeke kufane lalokho esikubonileyo okwenziwe yi-COVID-19. Kodwa siyazi ukuthi vele kule disparity engathi kulomehluko ebantwini abansundu labanye in terms of imiholo yabo. So enye into ebinganceda kakhulu ukuthi ngabe i-Senate ivumile ukuthi i-minimum wage ikhuphuke iye ku-$15 an hour. Mina ngokubona kwami yiyo into ebingasiza kakhulu ukubridge i-gap ekhona phakathi kwalabo abahola imali eziningi lalabo abahola imali ephansi. Kodwa ukudubeka ngempela bekungeke kube kufane between isikhathi se-COVID-19 lesikhathi mangabe bekungela COVID-19. Kodwa kulama underlying issues wona la engiwachoyo ukumele ukuthi uhulumende awa-address ukwenzela ukuthi babridge i-gap eyomnotho labahluphekayo.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Manai Wazen Zwan Nkoja janga window amchoba Nkoja janga window amchoba Zwan Nkoja janga window amchoba Zwan Nkoja janga window amchoba Manai Nkoja janga window amchoba Zwan 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 Matengu lova Ucharaskela kwana mtanya lova Uyazi ngilisenteneya uthiki miyena akala ndaba uzondlobola Asasikile thingi yaqombola Bengithabuzela ngiyabagola Amayelo abamnyama njengeCoca-Cola Ngingabhala ngapha njengamavire enqola Nkhonja njengawindo mchopa Nkhonja njengawindo mchopa Nkhonja njengawindo mchopa Nkhonja njengawindo mchopa Manai Nkhonja njengawindo mchopa Nkhonja njengawindo mchopa
lolamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. Sokuqhamuke ingxoxo mpikiswano ngodaba lwegugurawundi enkundleni zokuxhumana kulandela ubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party. Umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti uthi ukuxutshwa kwakhe edalela iParliament kujonge ukumisa ukuphenywa kokuchaphazwa kwemali kahulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni. Libe lempela sonto elithukele.